abantu babuye ngobuningi babo lathi kusimangalisile ngoba indawo leyi ine week or two kuyabe kule by-election indawo vele yazakalayo ukuthi kule lot of intimidation ikakhulu ebandleni ngabantu bebandla elibusayo elezanupf. So ukubuya kwabantu ngama-discussions abekhona kutshengisela ukuthi abantu balesifiso sokubona inguquko and akwaselaleli ndawo ngokuningi lokho okungenzakala apha.
Okukhulunyiweyo-ke njalo abantu bakwamukele njani?
Ingxoxo enkulu kakhulu ngathi ingxoxo isuke from amaphali abade besincedisa izikhuluma ade zisincedisa yaya kakhulu ebantwini ade bebuyile ibade bekhuluma kakhulu besamavisa abo isikakhulu indaba ye-granite mining le indaba kukhanya ingani esihluphile esisikhathi eside ingasovwanga ngakho-ke abantu babe sebetshengiswa ukuthi enkulumweni zakhona ade zikhona namhlanje kubona ukuthi abantu bafuna ukuthi indaba le ilungiswe ngokuphangisa. Amacebo abe aphumile ekuxoxisaneni labantu ikuthi indaba ye-granite le abadala abakhulu bezigaba yibo abantu abaluhlupho kakhulu ngoba kungani laba abamayinayo bakhona babanika ama-token of appreciation at the expense of the community. So okuphume kakhulu ukuthi abakhokheli besigaba bona labo bona laba kade bekhona bathi bazawa-approacha bebonisane nabo ukuthi into le ayisincedi mina nginalitho lama-token of appreciation wona lawo asoma-token of appreciation awe-community okusho ukuthi laba abamayinayo bayakwazi ukuthi kufanele ukuthi becontribute something towards the community development. So akungani asonto engani ifihlakele kakhulu ukuthi singaswele ukuthi from yama-discussion ukuthi sisele ukuthi singaqalisela ngayo i-starting point ikhona sibile ukuthi ama-community leaders kumele athi on af ancedise isigaba ukuthi bathole ukusizwa laba abamayini-granite yakhona.